Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisoko, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Kulamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 18 Mbimbitho 2022, uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Tina njenge nhlanganiso one of ama pillars etu asihamba ngawo indaba ye solidarity iko umongameli advocate Nelson Tsamisa wepha renyatwa ukuthi siyebona ukubana uma sibaba ulimele unganani
uhulumende uthi usebophe ama police acha yemsekelo webandla le citizens coalition for change umnumzana Godfrey Karembera izolo amlimaza kawubi umongameli Joseph Biden wele Melika ubikwa ijele umongameli Xi Jinping wele China ukuthi engalokothi angenele empini yokuhlaselwa kwele Ukraine ele Russia kwele viki uhlelo Woza Friday silontombazana osakhulayo uzibusiso Sibanda kodwa odume ngegama lokuthi Carol Sibanda zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende usebophe amapholisa achaye umsekelo webandla le Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Godfrey Karembera izolo amlimaza kakubi. UKarembera odume ngegama lokuthi Madzibaba eShanduko ubotshiwe wabhaxabulwa emhlane ngamapholisa emethesa icala lokudala ukungahlaliseki. Sikhuluma nje ulaliswe esibhedlela seHarare lapho ithekelelwe khona umkhokheli weCCC umnumzana Nelson Jamisa namuhla. UJamisa uswelile kakhulu lokhu esithi kuveza sobala ukuthi ba amalungelo oluntu akahlonitshwa eZimbabwe. UKarembera ubikwa engenelisi ukuthambisa lokuhamba ngenxa yokutshaya lokhu. Esibhedlela ulindiwe ngamapholisa ngoba elokhe seyisfotshwa. Ugatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko lwazise ukubana uphenyo phezu kwalolu daba luseqhubeka njalo luthi uzulu uzakwaziswa okuningi maduze. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seCCC umnumzana Gift Ostalos Seziba yenaye ohambe loJamisa esibhedlela ukuyabona uMadzibaba.
Ngibone istatement esivela kuministry esitshengisa ukuthi kubafuna ukuinvestigate nokuthi kubanjwa abantu abachaya uMadzibaba kuyinto esikhangelele kakhulu ngenxa yokuthi akufanelanga ukuthi kuhlukunyezwa kwabantu lamalungelo abantu kuhambe unpunished.
Sibone usiya esibhedlela loChamisa lisethekelela uMadzibaba lithole enjani?
Tina njenge nhlanganiso one of ama pillars etu asihamba ngawo indaba ye solidarity iko umongameli advocate Nelson Tsamisa wepha renyatwa ukuthi siyebona ukubana uMadzibaba ulimele unganani njalo ukubana sibonisane ukubana sincedisa njani njenge nhlanganiso njoba ilungelo lethu le citizens coalition for change simbonile uqinile bengumuntu osefuna ukuthi ngabe uyaphuma emtare umongameli wamuthi hayi wena phumule esibhedlele ngenxa yokuthi walinyazwa kodwa ngumuntu okomite njalo ngabele muva okuyinto esitshengisa abantu beZimbabwe kubana kulobuhlungu lobunzima kodwa kufanele siye phambili ngenxa yokuthi indaba yenguquko yindaba enzima kodwa iqhakatheke kakhulu kubana abantu bephile ngcono kube lamanzi ezimpompini kube lamagetsi kube lokudla ezibhedlela kube lemithi indaba esiyilwelayo so sikhangelele ukubana ke siqhubekele phambili ngenxa yokuthi kunjalo ukulwa labantu ababeliever indaba zeviolence le ndaba zokwethusela abantu so siyaphambili ngohlelo lwethu siyaphambili ukubana elizweni leZimbabwe kube lenguquko.
Ulima lokunganani ngoba sizwa kuthiwa sakwanisa ukuthambisa ngendlela.
Ye uMadzibaba bamlimazile kakhulu and kufanele kuyazakala ukuthi abantu abamtshayeleyo abanye asobantu abakupolisi ngabantu abathunywe eZanu-PF abagqoke ama-inform amapholisa bamtshaye ngezamboko emuva langaphansi kwenyawo yibe ngasakwanisa even lokuchema ngoba bamtshaye lapha esiswini langaphansi.
Nempela sonto lapha iminjani imhlangano yenu liyabe likhankasa ngaphi?
Nge-weekend siyabe sise Manikaland emtare esakhuva umongameli uza ku-address abantu ngo-11 AM sikhangelela ukuthi abantu bebuye kuyamobilizewa kuma-community abantu bayakwazi ukubana umongameli uyafika kusasa injongo yokuthi kuthi abantu bebekwazi ngendaba yelo lokuthi siya ngaphi sivela ngaphi ngenhlanganiso entsha ama citizen. Yes, it is wake kubani zanupev iti ama pasa ngatholakali bacabangethi sizathatha abantu kwamanye ama city thina sikhangelela kubana ama zup kebe khona ukuthwala abantu kuma community njengensuku zonke inxa yokuthi public transport akufanele sitshenze ukuthwala abantu bezano kodwa kungasenani sizabe semtare kusasa suka khona imgwaqo yonke iya emaswingo lapha esa addressa kona rijeko yes izanupev izama ukusimisa kubana uhlele ethi singayiphambili thina ngeza ke samiswa izanupev ngenxa yokuthi siqindisana lawo kumdlalo kubana ngubani okufanele kuthungameli ilizwe lephambili so izanwa ngeza ke sayivumela ukuthi continue abuser amapolisi kubana esimise kunhlelo zethu thina siyaya emaswingo sikhangele ukuthi amadalaza asivumela ubana siye phambili ngohlelo lwethu emaswingo ngesande so siyakhokha izizekelwane zonke zemaswingo kubana amaswingo ngesande siyaya
umnumzana Gift Ostalo Siziba umsekeli wesikhulumeli se-CCC ukuhlaziya lolu daba untungamile Nkomo uphinde waxoxa lengcithi ecunumbungula ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana
engakusho ngokwazi kwami uhulumende wezanu kusukela ngo-1980 kuzofika lamhlanje yikuthi khonoko kukhulunywa ukuthi sebebotshiwe kudlalwa ngabantu kudlalwa ngengqondo kudlalwa langemcabango langempilo zabantu izanu yenza kanje baba zalokho okwabomawo wasechina ukuthi ungabamba umuntu oyedwa umtshaye kakhulu kumbe umbulale uyenelisa ukwethusela abantu abayizigidi ngakho umsekeli kamnumzana uchamisa lo odingileyo otshayiweyo ubetshayelwa ukwethusa umphakathi wonke weZimbabwe ukuthi ungasekela uchamisa sebeqedileke ukwethusa umphakathi ngamanxeba kamsekeli lo sebesithi babophe amapolisa lawo kodwa injongo yabo yokwethusela abantu sebeyifezile lokuthi kuyakwenzekani nalawo amapolisa othiwa abotshiwe abantu abasoze bengekwazi ngakho engingakutsho yikuthi abantu beZimbabwe bangenziwa izithutha bengavalwa amehlo izanu le eyenza okwayo evele ihlale kwenza ukwesabisa ukubulala lokuhlukumeza abantu
alubana ethe afunyanwa elecala lawo mapolisa kumele ethe sesigwebo bani ngokubona kwakho
kunzima ukuthi njengomuntu oyazi izanu njalo owaziyo umbuso wayo acabanga ukuthi lawo mapolisa azakuya lasekoti kumbe azagwetshwa njengoba nje ngisho ngithi izanu le kudlalwa ngabantu kungaba isimanga kimi lakwabanye abaningi ukuthi amapolisa la ayofika ekhotho ayefika emthethwandaba ayebuza imibuzo kumba gwetshwe nayitholakale becala engakusho ukuthi kudlalwa ngengqondo zabantu kudlalwa ngamehlo abantu ngoba sebekufezile lakho obekwenzakayo ukwethusela umphakathi ngokutshaya umsekelo yedwa besethuzela izigidi zabasekeli besasabisa ngomuntu oyedwa
bakhona abanye ikakhulu abezanu PF bathi ukubotshwa kwamapolisa la kuveza sobala ukuthi umthetho uyalandelwa eZimbabwe awuvumelani labo nezi
umdlalo baba bakuphi labo abomthetho abathotsha amakhosikazi MDC lawana
umnumzana Dinizulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungamile Nkomo weStudio 7 ekwele South Africa. Umongameli Joseph Biden wele Melika ubiwa ejele umongameli Xi Jinping wele China ukubana engalokothi angenele empini yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia ngoba lingafuni ukuba ilizwe lelo lingene kumanyano weNorth Atlantic Treaty Organization. INATO ababili laba bakhulume icingweni kabanzi ngempile kulandela isicelo sikamongameli Vladimir Putin wele Russia sokuthi anikwe izikhali ngele China abezindaba abe Reuters babika ukubana ababili laba bakhulume kabanzi ngokungenzakala nxa ele China lingangenela empinile uBiden ubiwa ejele u Xi Jinping ukubana ulakho ukubhekana lezitshe zisuzenotho nxa inganika ele Russia izikhali. Ele Russia libikwa liqhubeka libhomba ngamandla emadolobheni awe Ukraine loba nje lalo selifelwe ngabakhokheli bebutho abathathu ama-generals empini le eqhamuke ngenyanga edluleyo. Umanyano we-United Nations uthi kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3 million asebebaleke kwele Ukraine baphephela kwamanye amazwe. Uhlangothi lolu luthi ele Russia elibhomba izakhiwo ezigoqela izindlu zikaZulu selihlasela elizweni lonke lihlose ukususa uhulumende kamongameli Volodymyr Zelensky embusweni. Kusenjalo siqhubekela phambili inkulumo phakathi kwele Ukraine le Russia ngokumisa limpi. Ukuhlaziya okwenzakala kwele Ukraine, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele lomnumzana Sipho Ngulube olandela kakhulu okwenzakala kulimpi.
Amazwe sizwile ukuthi amanye asengamanye abenatho bakhona amabutho azovivinyayo eceleni. Nansi iChina ngani bayayikhombisa bafuna ingenele abanye iRussia. IsChina siyazi ukuthi ithandiyana leRussia. Kodwa siyabona into abeAmerika bayifuna ingenele. Impilo idividekile, abantu bahlukane phakathi, singagcini siba impilo yomhlaba. Iveli sisithinta kathesi. Loba isithinta indirect ngama-prizes, into ezifana nalezo. Kodwa izasithinta, igcine sisithinta sibili uChina direct umuntu wonke omhlabeni.
Kunabadabuka eZimbabwe abafunda khona ngale kwele Ukraine, abanye babo sebebalekile kulelo lizwe. Kambe wena ubona zani kuphela njani izifundo zabo?
Impi vele kayizange ibe mnandi, njengoba sisazi sonke kayizange ibe mnandi. Bona labo abantwana abebefunde eUkraine, abawuningi babesikwazi ukuthi bebefundela ukudokotela. Siyakwazi ukuthi abanye bebesalelwa ngama 3 months ukuthi baqede, abanye bakuzitage ezijiyeneyo, abanye balamanye, abanye basanda ukuqala. Kutsho ukuthi sebezathinteka kubi, bazagqitha ngaphi izifundo zabo lezi. Kutsho ukuthi nxa sebezako yabona indawo sokumele bayeqala phansi. Beqala ikhosi abanye abasebeyiqedile, njalo abanye izimali ziyakwazi ukuthi kuthiwa abanye bebehamba ngama-scholarship, abanye bafunda ngokungcono, izikhulu fisi bezikhanya zitholakala khona le Ukraine. So pho nxa sebesuka sebesiya kwezinye indawo, ama-institutions amanye azabathatha na? Sebesebunzimeni, siyakwazi ukuthi sokunzima konke lokho ebantwaneni besikolo. So yikho sithi impi iyabathinta wonke umuntu. And sibe sesicabangela abazali babo laba abantwana ukuthi nxa sebephume endaweni ezindliyana, isikhathi abasebesiqede laphana, imali abebeyifake laphana, nxa isivele isiphelele emoyeni umntwana sisalelwe yi-3 months ukuthi aqede sokuphelela emoyeni kunje, kuba buhlungu njani? Kubuhlungu, kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu ebantwini, kubuhlungu kakhulu ebantwaneni bona laba kubathinta kubi. Asazi ukuthi kuza kwenziwa njani ukuthi itholakale indlela eyaphambi.
Umnumzana Sipho Ngulube ngomunye wabalandela kakhulu ukwenzakala kwele Ukraine. Ubexoxa lapho ke lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudaba lunye, abamelwane lezombusazwe abeZimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngempi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Yona iqale mhlaka 24 wenyanga edluleyo. Limpi ibikwa isithethe imphefumulo yabaningi kwele Ukraine, iningi labo kungabesifazane labantwana. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Iziphathamandla zamabandla lawa zikhuthaza abalwisanayo ukuthi badinge indlela zokukhulumisana ukumisa limpi esibangele umonakalo omkhulu kakhulu kwele Ukraine, lapho osekubhidlizwe izakhiwo yabangela ukubaleka kwabaningi besiyaphephela emazweni angomakhelwane. Zisithi ma ingamanga ilakho kuguquka ibe yimpi yomhlaba yesithathu. Nxa kungaba lezinye izizwe ezilamandla amakhulu ezingenelayo, kube ngabamazwe asathuthukayo ogoqela eZimbabwe abangaphazamiseka kakhulu ngayo. Umnumzana Believe Gawule webandla elibusayo leZANU PF uchasisa ngomunakalo ongaba khona nxa limpi ingaguquka ibe ngeyomhlaba.
Third World War ingaba khona khonapho ngoba ngakhangela kathi siRussia isitshengisa amandlayo ukuthi lamandla anganani. Ngiyakuthi njalo amazwe anjabo China azithulele nje okukhangela ukuthi vele akusoli khona okwenziwa eRussia kuthi ukuthi iChina nxa ingangenela ngoba iChina iyangenela ngabe kungaba lesi sindo manje America nxa bewodwa lamanye amazwe la iChina ingangenela kuyatshengisa ukuthi the world is divided.
Lakho ukuthi amazwe asethuthukile anjengabo China labo America esehlukana ngemibono ngempile, umnumzana Gawule uthi kuyingozi enkulu kakhulu.
IRussia lokwesabela konkwana kokukhula kweinfluence yeNATO ukuthi iWarsaw Pact liyana siyabe versus NATO. So laphana bazama ukuthi bakhangele ukuthi bazama ukuvala ukukhula extension yeNATO ikakhulu kuterritory engeyabo endaweni zabo Ukraine. Yiko abakukhangele abakubalekelayo konke iRussia. IRussia izama ukubalekela khona ukuthi ibele iqinisiba lezitha eceleni eceleni kwabo ku backyard yabo. So ba kuya bahlupa korokwana iko ukwenza iRussia ilwe. So impi leyi hayi izadala umonakalo omkhulu kakhulu.
Unkosikazi Roslyn Gwese, isikhulumeli sebandla eleLabour Economists and African Democrats lead, laye uyakugcizelela lokho.
European Union gayime ukwenza ukuthi kula ngobaba ungazani bona ngobhuti abadala elizwe lonke jikelele nje sithi hayi gabame futhi kunoku yibo abayenza ukuthi abantu belisane banabo ngabachi Russia le Ukraine belungisisane lokho abaphambanisela khona bona bekele ukungenela sibona ukuthi impilo le ingaphangisa nje ukuphola ingaphangisa nje ukuphela iAmerica iyujikelele nje ingakela ungenela leNATO.
Lalezo zijeziso ezabekelwa eleRussia ngamanye amazwe agoqela kumanyano weEuropean Union, unkosikazi Gwese uthi kuzaba ngokuphazamisa iminotho yamazwe asathuthukayo ogoqela leZimbabwe njengoba beyabe bengasanelisi ukuthenga impahla abayithenga kulelo lizwe.
Ngani? Ngokuthi i-oil siyenze ukuyimporta iyibona i-oil yawo njengeRussia ingathiwa khona isingenze kuma-under ama-sanctions abamaphiweyo ayabasakwanisa ukuthi ukuphumisa phandle i-oil yawo isethengiswa kwamanye amazwe. Sibona ukuthi khona thina ngapha njengeZimbabwe yade sithenga i-oil, umthengo we-oil uzakhwela, impilo yamaZimbabweni izawoma njengabo vele silamanye ama-sanction ngapha.
Uhulumende weZimbabwe wakhetha ukungaphatheki kuhlelo lokuvota kusolwa ukwenza kukahulumende weRussia oqhubeka ehlasela eleUkraine phansi kweUnited Nations General Assembly, esithi ngoba engasekeli umqondo wokufakela elinye ilizwe izijeziso zomnotho. Amazwe afika phose ikhulu lengxenye 141 yiwo awavota etshengisa ukungasekeli ukuhlaselwa kweleUkraine ngeleRussia. EleZimbabwe, China leSouth Africa ngamanye amazwe akhetha ukungaphatheki kulolu khetho, kuthi eleEritrea, North Korea, Syria, Belarus kanye leRussia wona avota ephikisa ukusetshenziswa kwezijeziso zomnotho kulempi. Embikweni wakhe awukhipha ngalesi sikhathi kuvotwa ekuqaleni wayenale inyanga, owayesaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo wezobudlelwano labakwamanye amazwe uProfessor Emon Murwira watshela uZulu ukuba impi phakathi kwabeRussia leUkraine ingenzima ukuyixazulula, kungakho bakhetha ukungaphatheki kulokho kuvota phezu kwayo njengohulumende. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi asimangalisi isenzo sikahulumende weZimbabwe sokungaphatheki kulolo khetho njengoba lingumngane leRussia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Live talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olwenziwa mhla ka 26 Mbimbitho kanye labadinga usekelo lokuthi bavotelwe kulolu khetho. Okwamanje ngothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Ekuqhubekeni kokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia sokuvele sobala ukuthi umongameli Vladimir Putin usehlasela ebulala abantu makhaza abangahlomanga. Kuje unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken.
Russian strikes are hitting schools, hospitals, residential buildings.
Amabomba eRussia adiliza izikolo, izibhedlela kanye lezindlu zokuhlala, adiliza izakhiwo ezibalulekileyo ezinceda izigidi zabantu bakwele Ukraine ngenhlelo zamanzi negasi yokuzikhudumeza ukuze zingabulawa ngumqando kanye lamandla kagetsi. Sokudilizwe amabhasi athwala abantu, izimota, ngisho lama-ambulance. Le yimisebenzi enziwa yiRussia eUkraine yonke jikelele suku ngosuku. Konke lokhu akusiyompahla kumbe indawo ezisetshenziswa libutho, zindawo lapho okusebenza khona abantu makhaza, lalapho okuhlala khona izimuli. uqhubeke etsho uBlinken. Ukuhlasela kweRussia lokhu sokubulele abantu makhaza abedlula ikhulu, okugoqela abantwana, kulimale njalo amakhulu lamakhulu. Isiphathamandla se-United Nations High Commissioner for Human Rights uMichelle Bachelet uthi amanani la akhangelelwe ukukhuphuka. Ebuzwa ukuthi ngempela ukholwa ukuthi eleRussia lihlasela abantu makhaza ngabomo na, uBlinken uthe uyakukholwa lokho.
We've certainly seen in the past that one of Russia's methods of war is to be absolutely brutal.
Sesikubonile esikhathini esedluleyo ukuthi enye indlela esetshenziswa yiRussia empini yikuhlasela uzulu jikelele ngobudlova obukhulu ukuze yehlule abantu elizweni lapho eyabe ihlasele khona, baqothula imbokodo lesisekelo njengabomo. Ekhuluma emhlanganweni we-Human Rights Council owe-49th session, uBlinken uthe amazwe omhlaba kumele athumele umbiko ocacileyo kumongameli Putin ukuthi achiyane lokuhlasela i-Ukraine njalo asuse amabutho akhe kulelo lizwe ngokuphangisa. Kumele sisole ngendlela eziqinileyo imizamo ye-Russia yokugenqula uhulumende okhethwe nguZulu, ukwephula kwayo amalungelo oluntu lokwephula umthetho olawula izizwe zomhlaba kundaba zosizo oluphiwa uZulu owe-International Humanitarian Law. Kumele sithathe njalo amanyathelo okujezisa labo abenza lolu chuku.
We must underscore Russia's obligation, even in its unlawful invasion, to respect international humanitarian law.
Kumele siveze umlando weRussia ukuthi kumele ihloniphe umthetho weinternational humanitarian law. Kumele sale ukwamukela ingcazelo yeRussia yokuthi iqale impi ngoba ivikela amalungelo oluntu. Okokugcina, kumele siphoqe eRussia ukuthi lihloniphe amalungelo ezizalwane zalo, agoqela ilungelo lokutshengisela ngokuthula lokuthi intathelizindaba zisebenze zikhululekile, njalo lazise izimuli zamasotsha athunyelwe kwele Ukraine ukuthi ayaphila na kumbe afele empini le eqalwe nguPutin kungelasidingo. Sibheke ngelihlo lokhozi okwenzakalayo kwele Ukraine kathesi lakho konke okwenzakala ebantwini makhaza. Siyakuloba phansi konke lokho. Sifuna labo abenza okungalunganga bajeziswe.
Belilalele udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
My darling, what a Friday, 7 to 14. What a Friday, my sweetie.
Kuliziki uhlelo Woza Friday silontombizana osakhulayo uzibusiso Sibanda odume ngegama elithi Carol Sibanda. Yena ke ucula umdumo owe Afrofusion ewomlawayo. Asizweni ke namhla ixoxalo ezirajiswa Sibanda owe Studio 7.
Cha uziza Carol kwezemculo ngoba ethi leli gamali menza azise elamandla ocula. Wathi sizwe ukuthi vele yena udabuka ngapi?
Ngibuya emulini yabantu abangu 5 mina ngowaqala. Laba nami abamantombazane abangu 3 lo mna wami umfana oyedwa. Ngakhuliswa ngugogo ekhaya eKezi komalaba. Primary ngafunda Konhlupho, Enhlupho Primary eMadibeleland South. Isecondary ngafunda eGohole High School.
Niya umthanda, nina umthula, oza zithu
wata welandisa ukuba ekukhuleni kwakhe wayevele efuna ukuba ngumculi. Nhlanhla wahle wathola abamxhasayo basebenza laye wangena estudio ukuthi agcinezele umculo wakhe.
Ukuhlabela ngiqale ngo-2017. Ingoma yami yokuqala ngisebenze lo Lucky. Sicule sonke ingoma ethi You Are My Reason. I-music engiculayo ikhaya Afro Fusion. Ngisebenze lama-artist amalutshwane eJohannesburg labanye lapha koBulawayo. Ngile album A1 ethi This Is Me and then ezinye ngamasingi.
Carolaye wathinteka ukungena kwezomculo ngokubona abanye abaculi abalodumo.
Umuntu owangenza ngathanda imusic nguBeata Mangete. Noma manje ngiyamthanda ingoma zakhe. Ikhona ingoma yami ethi Bulawayo engifisa ukuthi ma ngingabe ngisenza ividiyo ngiyenze in loving memory of yena.
Prosela izi kwalaleli ungakahambi.
Mina ngiyathanda ukubonga abantu isupport abangiphayo na kumusic yami. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngibe lami ngumculi omkhulu wakoBulawayo. Ingoma zami zitholakala ku-YouTube channel yami ebhalwe Carol Sibanda, kuFacebook nguCarol Sibanda, ku-Instagram Carol Blues 10, Twitter nayo ngu-Carol Sibanda. Ngiyabonga.
Bese kuhlelo oza oza Friday somculi wakwantuthuzathunqa uCarol Sibanda obesihlakaza umculo wakhe we-Afrofusion. Libe nempela sonto elithukela igama lami u-Ezra Jesus Sibanda.
Esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela uhulumende uthi usebophe amapholisa abikwa HIV umsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change CCC uMnumzana Godfrey Mgarembera izolo amlimaza kakubi. Umongameli Joseph Biden wele Melika ubikwa itshele umongameli Xi Jinping wele China ukubana engalokothi angenele empini yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Kuliviki kuhlelo Woza Friday bese lo ntombazana osakhulayo uzibusiswe Sibanda odume ngegama lokuthi Carol Sibanda. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu.